So we seek a descent of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2022 ngoKidsdube. Endabeni zethu namhlanje, abantu beZimbabwe bakhangelelwe ukuba bazakhalela umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini bekhuluma ngesimo esibi somnotho lokunye.
Ukuvala kwelizwe ngci, kuvala imisebenzi, kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungise izinto kuyinto eqondileyo kakhulu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqoba kukhetho lwama-by-elections atshiyeneyo. Abathunga indebe zabantwana ezidabukileyo sebeqalile uhlelo lwabo esibhedlela sempilo kobulawayo.
Bayafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500 ngoba abazange babuye iminyaka le mbili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi we-coronavirus.
Namhla lusuku lwabomama olwe-Mother's Day.
Phambili bafazi, phambili ngosuku lenu, phambili zimbokodo, halala halala.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kumhlakazi. Abantu abaningi bakhangelwe ukuba bazakhalela umsebenzi eZimbabwe kusasa njengalokhu ofiswa yinhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition abafunda emakolijini emfundo yaphezulu izisebenzi zabanye. Abadlelana lohulumende bathothoza lokhu besithi kumele behlale phansi lohulumende bekhulumisana ngesimo esibi semota ezithwala uzulu emadolobheni ukugudeka komnotho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekugcwele amapholisa endaweni eziningi okwamanje eHarare ngesikhathi abantu eZimbabwe belungiselela ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho, ukuswelakala kwamabhasi lezimota zokuthwala abantu phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO. Loba kunjalo, abantu abaningi bathi bazazihlalela ezindlini ngoba bathwele nzima elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bakhangelelwe ukuba bazazihlalela ezindlini ngoba bethwele nzima.
I-poverty data line kathesi is 300,000 ngenyanga, but ngatholi kamba silabantu ezibaba kwaleyo behola ama-20,000. Kuyajela futhi impilo inzima. Ngokunjalo-ke uhulumende lamakhampani izisebenzi yazi labo ubana zikhulumisane labo, kodwa kukhona ngathi akulalelwa. Yikho ke libone abantu beZimbabwe kwethu bona hatshiwo sebetshaye kwazwela asebengakwenzeka ukuthi hhayi labo nje bake bathiyane labo lokho. Kungangcono ilizwe leZimbabwe nxa kuvumahle livalwe kwaziwe ukuthi akula muntu osebenzayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela ocubungula ezombusazwe ezimele othi benza ukuqondileyo abafuna ukukhalala umsebenzi.
Ukuvala kwelizwe ngci, kuvala imisebenzi, kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungiswe izinto kuyinto eqondileyo kakhulu. Kanti ke njalo ililungelo labantu ibhalwe yacaca ba ku-constitution yeZimbabwe ukuthi abantu balelungelo lokukhalala imisebenzi, bavale benze i-stay away, benze i-strike, benze konke, benze i-shutdown ukuze izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo. Kungabe kuwukulungiswa kwamalungelo abantu aphulwa nsuku zonke, kumbe kuyikulungiswa kokungatholakali kwemisebenzi, kumbe kuwukukhwela kwentengo yezinto njengalokhu sikubona abantu bayizichaka bayizigqili phakathi kwelizwe labo ngenxa yokubuswa kabi. Lokho kumele kulungiswe. Uma kuzalungiswa nge-shutdown, ngokuvalwa ngci kwelizwe, yikho kumele kwenziwe. Into engafanelanga ukuthi abantu baphelekezele babuke batshaye izandla bathi hayi sizabona ngakho ukuthi kuzalungiswa phambili. Akulungiswe khona manje, and wonke umuntu uyadingakala ukuthi abe lento azayenza ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo. Uyadingeka mntana esikole, uyadingeka gogo, uyadingeka mama, uyadingeka baba, uyadingeka mfana, uyadinga wena osebenza emakhaya, osebenza edolobheni. Wonke umuntu, ngwe opposition, ngwe ruling, ngowani, bonke abantu bamele babambisane ukuthi leli lizwe lilungiswe. And ukuvalwa kwalo ngci, i-shutdown, kungenye yezindlela ezidingakala ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo.
kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF uthi lokho okwenzakalayo kufana lokulwa lohulumende.
Uma sesikhangela ukuthi abantu sofanele babuthande bangene emgwaqweni kumbe abantu bangayi emsebenzini bangathinthini, kuyingani sokuyikulisana lohulumende? Ayisikho ukukhulumisana lokho, kodwa sokuyikulwa lohulumende ukuthi hayi, uma ungayizanga lokho thina sesenza lokho, ayisikho. Ngoba kulabanye abantu besikhathi ababengakufuni konke lokho okwenzakalayo ukuthi basebephambaniselwa izimpilo zabo, abantu begathi bangene emgwaqweni, abanye benze lokhu lalokhu asebebulala impahla zabantu okunjalo okungayisikho futhi okufunakalayo. So mina mbona ngokubona kwami kufanele ukuthi abantu nxa kulento abangayizwisisiyo abahlale phansi bakhulumisane lohulumende ngendlela eqondileyo nangendlela e-right. Sibone ngani sinenhlanganiso ezimelele kukho konke khonokho.
Luqhubekela phambili udubo lokuswelakala kwamabhasi ezubuko athwala abantu emadolobheni. Umnumzana Humphrey Siziba ohlala e-Codri Park kobulawayo obekuvele kuhlupha ugada amabhasi ngenxa yesimo esibi semigwaqo uthi sebethwele nzima.
Ngenxa yokuhlupha kwe-transport uthi sebekhweza le ntengo zabo. Uhambo lwe-50 cents konke sokusenziwa $1, $2 umuntu ecine sekhipha leyo mali ngoba engasela okunye akwenza ngaphandle kokuthi ayikhiphe leyo mali. Indaba ye-transport le ngabe iyalungiswa ngokushesha ngokuphangisa ngoba kunzima sibe.
Unkosikazi Zandile Ngulube laye uthi akusahambeki kobulawayo.
Uyama ume umedele i-transport uthi usitholile khona lapha sokulate vele uzofike lapho othengisela khona ingabo 10 uyathengisa ngesikhathi bani ngapha yikho esiphila ngakho mbayimbayi ngabo 3 sokumele ubuyele futhi uyedinga enye i-transport yokubuyela endlini uzofika endlini ngabo 8 ngapho diniwe.
Kusenjalo ingcwethi kwezomnotho zichothoza inyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi amabhanga akusamelanga eboleke abantu kumbe amankampani imali ukwenzela ukuba kuvinjwe ugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Eyinye yezincwethi lezi umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi amabhanga alakho ukubhidlika nxa engasaboleki abantu kumbe amankampani imali.
Kuliqiniso ukuthi imali yelizwe ingabaningi kakhulu emsikeni kungelampahla eziningi ezilungiswa elizweni ezokuthengisa. Intengo yemali ibaningi, inflation. Amabhenki yiwo andise ukuthi anikeze izikweleti uZulu ukuze azuze imali yokuthenga kumbe yokwakha imizi. Kodwa indlela ekhulunywa ngayo ngumnumzana uMnangagwa kayisiyo ngoba afanelanga uvimbele amabhenki ukuthi anike imali.
Ungwenya ugcizelele esithi
ngoba into zokubhana nje uphonga ukuthi into le isibhaniwe ngayihambi kuhle nxa wabantu bekhangelele ukwakha umnotho welizwe kungaba ngcono ama-interest rates intengo yakhona enikezwa abantu abathatha imali ebhenki kumbe yona imali i-overnight rate ehlawuliswa amabhenki ibhenki elikhulu e-reserve bank ikhwezwe ukwenzela ukuthi bengabi lesifiso sokuthatha imali eningi ukuthi baze bayinike abantu. Kodwa ukuthi hatshi sokubhanwa ukuthi amabhenki anikeze imali, hayi lapho abaphambanisile kufanele kulungisiswe.
Idola leZimbabwe eselithengiswa ngokwedlula $400 amadola kudola elilodwa lakwele Melika seligugudeke okumangalisayo okwenza abantu bephile nzima. Kwezinye indaba ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni eziyisikhombisa phakathi kweziyisitshiyagalombili ebeziqhuba ukhetho lwama-by-elections izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abamele ibandla le-CCC banqobe eMutare, Chitungwiza, Makoni, leKaripa obekulokhetho endaweni ezimbalwa. ELeZANU PF linqobe kukhetho olufanayo eMount Darwin. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela isinqumo sebandla le-MDCT sokususa bonke abadlelana lomanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhlelo lokuthunga abantwana indebe ezidabukileyo olwe-Operation of Hope soluqalile esibhedlela sempilo kobulawayo. Kukhangelwe ukuba uhlelo lolu luza ngoda abantwana abafika amakhulu amahlanu 500. Luza kule minyaka embili uhlelo lolu lungaqhutshwa eZimbabwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngohlelo lolu, sixoxele loSikhuthi Mfundo uSolwa Ngwenya, umqondisi wenhlelo zonke esibhedlela lesi.
I-Operation of Hope le ivela elizweni leMelika bajayele ukubuya lapha ngomnyaka bezoncedisa abantwana okuthiwa bale cleft lip. I-cleft lip le cleft palate lo yinto abantwana abazalwa bevulekile lapha emlonyeni ama lips. La kuthiwa ipalate okungaphansi lokhu inyama lezi ezinsini kuyabe kuvulekile. Lokhu kwenziwa kaningi nxa umama engazange wazuza isupplement eyeneleyo okuthiwa yi-folic acid. Yikho abantwana bezalwa benjalo. Abantu be-Operation of Hope bayanceda ke ukuthi ba-operate abantwana bathunge babuyele abantu bengaze bayakhula belesi hlendla lesi emlonyeni ngoba nxa kulesikhala lesi abakhulumi kuhle. Umuntu akhule engakhulumi kuhle. Lokhu kuzanceda kakhulu i-operation umuntu akhulume kuhle abantu bazwe ukuthi uthini. Lokudla adle kuhle.
Ye, akusele okuningi nge-folic acid babangweni.
Yikho kuyaxwayisa ke ukuthi omama bonke abafuna ukusithwala siyacela ukuthi baqale ukunatha amaphilisi okuthiwa yi-folic acid. I-folic acid le iqaliswa ukunathwa inyanga ezintathu umuntu engakazithwali aphinde aqhubeke anathe inyanga zize zibe ntathu ezithwele kwenzela ukuthi umntwana azuze i-folic acid le engaziwaphuma ezelwe ele cleft lip kumbe le cleft palate lokunye njalo okwenza okuthiwa ama-spinal cord abnormalities. I-folic acid iyanceda kakhulu. Okaningi sithole ukuthi omama bayazithwala bengaplananga umuntu ephonga ukuzithwala nje engazange kwacabanga ukuthi umntana engavelelwa into enje. Yikho abantu be-Operation of Hope laba bazahlala lapha kusukela baqalisa namhla ukuoperate mhlaka 8 kuze kube mhlaka 4 June. Bafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500 ngoba abazange babuye iminyaka lembili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi owe-coronavirus.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngemikhuhlane olwe-Centers for Disease Control luthi isimo lesi silakho ukulungiswa ikakhulu ngesikhathi umntwana elenyanga ezimbalwa ebelethwe. Abalabantwana abalesimo lesi lilakho ukutshaya inombolo le 0772-881-992. Wezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi eLupane. Ake sizwe ukuthi uthini ngenhlelo ezinye eziqhutshwa esigabeni lesi.
Siphakathi kokwakha isikolo. Siyashishinika kakhulu kakhulu sibili sibe lenhlanhla silohlelo lwabafowethu luseSouth Africa olusincedisayo ngokusithengela impahla yokwakha abazibiza amajaha lamantombazana bathi bangama-pioneers. So kunje nje nje basincedisa basithengelo zamende basithengelo brick force konke nje hayi badala bayashishinika endaweni yakithi eKwaraye lapha sakhe secondary yethu.
Bakhona abanye abantu Moyo abalincedisayo na?
Sibe lenhlanhla enkulu futhi njalo kule hlelo lolo lukhona olwe-devolution olukhangelwa izicindi zezabelo. Lalo luyasincedisa kakhulu kathesi phezu kokuthi sakhe iklasi. Lalo liyancedisa ngokwakho i-cottage ezahlala ababalisi. Kuyasetshenzwa sibili kodwa nje ama-challenges loba kusetshenzwa kukuhle kunjalo silawo ama-challenges. Kulabanye abazali ababa bengafuni into zentuthuko abadonisele emuva kakhulu ukuthi nxa kubuya inhlelo ezinjengazenezo bona baba bekhonona ukuthi bayahlukumezeka. Kungakho-ke ngiyathanda ukuthi ngigqugquzele ukuthi kwezinye indawo lapho kuba le nhlelo ezinjengazenezo okuba labantwana abalomdladla kumbe inhlelo ezinjengeze-devolution nxa kuyikuthi ziyafika abazali balezo ndawo babambele phezulu sibili kuba yinhlanhla enkulu ngoba izicindi zethu sikhangelele ukuthi zithuthuke ngendlela ephezulu njengoba sikhangele iminyaka esesiphila kiyo sokuyisikhathi sempucuko lesi.
Namhla kwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi eLupane
esobelweni seMatebelele North. Le Studio 7 yasakaza eZimbabwe. Lesi sizophuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Ukraine, uMnumzana Volodymyr Zelensky, namhla ungene umhlangano wenkokheli yeGroup of Seven. UZelensky ukhangelelwe ukuba uzacela usekelo emazweni la agoqela eleBritane, Canada, France, Italy, Japan, Germany leMelika. ELeRussia kusasa likhangelwe ukuba lizakwenza umcimbi omkhulu wokuvezela umhlaba wonke jikelele izikhali elilazo ngesikhathi lihlasela ngamandla endaweni ezijiyeneyo. Unkosikazi Jill Biden, umkamongameli wokweleMelika uMnumzana Joe Biden, ukwele Ukraine namuhla lapho ahlangane khona lezipepheli ezigoqela abantwana nabesifazana. Wenze umhlangano lonkosikazi Olena Zelensky, ikosikazi likamongameli Volodymyr Zelensky. Sokwesikhathi
sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngesiphala senkosi loMnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo enkayi.
Before independence ngo-1980 angizanga ngizwe ngento okuthiwa isiphala senkosi. Isiphala senkosi size saba khona ngezwa ngaso, sezwa ngaso sonke ngesikhathi uhulumende engenisa uhlelo lwe command agriculture, lapho okwakuthiwa khona i village nge village ngaphansi kwenkosi ngayinye ngayinye kufanele kube lensimu eyikhethayo, ibe insimu yenkazatho. Saphiwa lenhlanyelo yakhona ukuthi i village nge village yayiphiwa ihlanyelo ukuthi iyehlanyelwa kuleyo nsimu eza kuthi ke ibe insimu yenkazatho. Bonke abantu be village bayisebenze, bayihlakule, bayibiye ingazi yangena inyamazana.
Singathi ke siloncedo bani Mpofu nxa sikhangela ke isiphala lesi?
Nxa sekuvuniwe isibhozana sithathwe sihanjiswe enduneni enkosini, lapho esizafika sibekwe khona kwenzela ukuthi kungaba lomnyaka omubi njengalomnyaka walonyaka umubi kangaka, isiphala senkosi sibe yiso esisizayo. Lo wawungumbono omuhle, njalo ulokhu ngumbono omuhle ngoba uleta ukuthi isigaba nesigaba senelise ukuthi sizinike ukudla ngesikhathi esinje, sizisustaine edlaleni. Kwenzela ukuthi lalabana labo abancedisayo nxa sebebuya bezesiza abantu, kujayelekile kukhona kuvele kunjalo ukuthi kabathathi wonke umuntu, bathatha abanye basale lokhu bekhala. Aluba isiphala senkosi besisebenza kuhle, sisebenza sibe sikhona, bekuza kuthi ke abangenileyo ngale kule kuhlelo lwedona bazuze kudona, kuthi ke laba abaseleyo babe yibo abasizwa isiphala senkosi aluba bekuhamba kuhle. Kuyinto enhle amagama.
Khiba Mpofu, udaba lwethu lwanamhlanje
sakuthinta nje kulilanga ukuthi kulamadamu abantu abazigebhela wona agcwele amanzi athe phamu khathesi. Lokhu kutshengisa obala ukuthi ukusebenza ndawonye lisenza okuncane okuncane kuyalisiza. Isiphala senkosi laso singenziwa njengakhona lokhu esikwenza xa sizigebhela amadamu ethu, sizasiza amagama. Ayikho into emhlabeni singabantu eqakatheke ukudlula ukuthi sizisize, senelise ukuthi sizisustaine njengabantu, kwenzela ukuthi sithuthuke siye phambili sisebenza lonelonolu uhlelo lwe siphala senkosi. Siluncedo amagama isiphala senkosi nxa sithe sabanjwa kuhle. uhlupho olukhona yikuthi iconcept yesiphalasenkosi ngaphansi kwecommand agriculture asizange samukeleke kuhle okuma okwenza singayisamukele kahle kankwazi ukuthi kwahamba kodwa mina ngombono wami khathesi kulabalimisi everyone two nga one basetshenziswe ukuthi bafundise abantu ukulima kula masimo awesiphala senkosi ukuze iward ngeward ivillage ngevillage enelise ukuthi izisustaine ekudleni
lo ngumzana elaja singene mpofu ingcwedi kwezamasimo sizwe ezokholo lesikristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli bami namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna siqhubeke phambili sikhangele kuJohn chapter 5 ngibala kuverse ka 9 isethu siyaphansi yithi lone iBhayibheli lo muntu wasila masinyane wathatha ithala lakhe wahamba kwakuyisabatha mhlalokho ngakho abajuda bathi kosilisiweyo kuyisabatha kakuvunyelwa ukuba uthwale ithala lakho kodwa wabaphendula wathi yena ongisilisileyo uthe kimi thatha ithala lakho uhambe. Liyazi kuyamangalisa ukuba ngumuntu wenkolonkolo lokuba ngumuntu wemithetho-thetho kwenza ukuba abantu bakhuthe uNkulunkulu kangakanani. Okokuqala nxa silandelela lindaba nangu umnumzana owayehlezi kweminyaka engu-38 eyisigoga ehlezecela ukuthi abantu bamfake emanzini ukuthi amphilise. Nangu Jesu uyeza ukhuluma ilizwi elilodwa ukuthi thwala ithala lakho uhambe. Undoda lo yasiliswa uyathwala. Wonke umuntu wayemazi ngoba kuthiwa ehlezecela 38 years ukuthi ukuthi lalaba abafarisi ababegcina imithetho babemazi undoda i 38 years iminyaka eminingi kakhulu umuntu yabe seyindoda enkulu. So babembona ilanga liphuma ilanga lisiyatshona ngamasabatha langamanye amalanga. Nangu undoda lo sethole isimanga esimenza ukuthi laye abe njengomunye umuntu. Kodwa into yokuqala abambuza yona ukuthi yisabatha kanti uthwaleleni ithala lakho. Kulokuthi bemangaliswe ukuthi how dot isimanga lesivelele ngapha usuphilile usunjengathi bona bambuza ngemthetho. Okokuqala linkolo esilayo kuKristu ayisiyo yemthetho kodwa ngeyokudlelwana loKristu. Abantu abaningi bayabumba imithetho eminingi eba imigoqo emabandleni badinga ukuthi kade wenze lokhu mbawenzanga lokuthiyana. Imithetho eminingi ebazwa ngabantu igcine siba yiyo ephakanyiswa ukwedlula ilizwi likaNkulunkulu lokukhululeka kwabantu. Abantu abaningi balandelela ukubazwa kwemithetho kuba imisebenzi. Okwesibili kusimele sikunanzelele ukuthi ivangela isilolo emsebenzi ngelomusa uJesu sowasebenza wathatha izono wenza yonke into nxa ebuya ubuya kithi ngomusa uzosiza ngomusa. Singananzelela lundoda waphiliswa nguJesu wayengamazi la uJesu. Ungalandlela indaba leyo siza phambili uzananzelela ukuthi bathi bembuzi kanti umbani othe uthwala ithala lakho wathi angimazi lo Jesu wayengamazi. Indaba waphiliswa nguJesu yena uJesu wayengamazi lundoda ngumusa ngoba uNkulunkulu kalandlela imithetho ukuthi ungene ichurch kangakanani kumbe wenze lokhu lalokhuyana ungumusa kuphela wasilisa lundoda. Amanye amabandla sesiphila ngokugcinisa abantu imithetho asibaniki impilo. UJesu weza ukuthi abantu bathole impilo. Into eqakathekileyo uJesu lapha asitshengisa yona yikuthi umuntu ngeqakathekileyo kwedlula yonke into. Singakhangela imizekeliso yakhe yonke sisiya kundodalwana owayetshaye ngamasela kwedlula umlivayo kwedlula umpristi kwaze kwathutsha umsamariya wamnceda babegijimela echurchi bethiye umuntu elimele. Ngakho uJesu ufuna sikhangelene emuntwini ukuba khona ukuthi umuntu siyamncedisa. Kuqakathekile kakhulu ukwedlula imithetho lezinto esifuna ukuthi abantu bezenze. Church.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama lika Jesu siyathandaza ukuba usixolele lapho besisebenza kuphela singalandaba labantu bakho senze sikhangele abantu bekukhangele wena ube inkosi nomsindisi wabo egama lika Jesu amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Kwezabatsha namhla lusuku lwabomama kule Mother's Day. Baningi abantu abathakazelela okwenziwa ngomama. Omunye wabo yimbongi kaZulu uRobert Dube.
Sithi thina kwimbokodo zesizwe omama bethu abasizalayo abayibo abasibuyisa emhlabeni, abasimunyisayo, abasibelethayo, abasigcinayo, abahlala duze lathi, abayibo ababeqala kuqala uzwa ukuthi siphile kumbe kasiphilanga, abayibo ababesizwa indlala thina singakatsho ukuthi silambile, ukuthi sithi sibafisela usuku oluhle lwabomama unelo lude kubo bonke, kuthi labadlile emhlabeni asibakhohlwanga siyabakhumbula. Sifisa sengathi uNkulunkulu ngabanika ulwazi olunzulu, abanike isigqi somkantsho ukuthi bahlale bengumama beleso lokufundisa, elokulaya, elokonga ubuntu lesintu sethu. Ngoba omama yibo abahleli belabantwana, obaba bezabala zabedinga imali. Sithi kubo bomama bethu siyalithanda lonke mncwa.
Sixoxe njalo loNkosazana Victor Madudu okunhlanganiso yezimo eMbokodo.
Ngijabule kakhulu ukuthi umhlaba wonke jikelele uthakazelela usuku lwenzala abantu, usuku olubizwa ngeMother's Day. Ngilokujabula futhi ngifisa ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi umama uyohlala engumama. Loba kungaze kube njani umama uyohlala engumama. Umama uqakathekile, wonke umuntu okhalayo ukhala ukuthi hayi ukhale memeza umama. Asibezwa bakhala bebiza ubaba. Umuntu wonke noma ukhala usesizini ukhala ukuthi mama. Noma sakubona isikhathi sekunjabulweni ujabula ubiza umama. Awumama asibaqakathekiseni bakithi. Nxa useselayo umama ngalezi nsuku zanamhlanje, umqakathekise umama esaphila. Ngiyatsho ukuthi injongo nje lonyaka kube yikuthi omama baqakathekiswe basaphila bakithi. Ma umama ulaye, umqakathekise umama, umama umenzele lokho akufisayo, okwenelisayo. Umama ungamenzeli ngoba engasekho. Umama uqakathekile bakithi. Happy happy Mother's Day.
UNkosazana ozilapha Dewa ohlala eJojolo laye uyakuthakazelela okwenziwa ngomama.
Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day. Siyababulisa bonke omama namhlanje lana, namhlanje siyajabula kakhulu ukuthi lilanga leni bomama siyalibonga ukusizala. Likholise ilanga leni lonke, likholise. Siyaziqhenya ngani bomama kungayisini ngaba sikho. Happy Mother's Day.
UNkosazana Tryphene Mpofu uthi
phambili bafazi, phambili ngosuku lenu, phambili zimbokodo, halala halala.
Sinethemba lokuthi omama bonke babe losuku oluhle. Siyalithanda lonke.
Indlova isindwa ngumbongo wayo. Umama Qotha kehlile ukondla abantwa bakhe. Umntwana wendonga emqanisweni ubambelela kunina. Umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibali elithi mama. Intandane enhle ngumakhotwa ngunina. Uthando lisiqoqela olwemvelo leqiniso ngolukamama. Ukubekezela kweqiniso okuqotho kutholakala kubomama. Isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala esaphi omama. Ubuhlungu obungelasilinganiso ngobomhlelo. Umama ngamaqhaya kazange mpela, impilo yomuntu iqala iyephelela kumama. Uma ngingakhuluma ngalokho ngiyabe ngisenga lezi mithiyo, lo mdala ngangitshaya ngoswazi. Sihamba sikhunyela njengemduna yendwa kungenxa yabomama. Siyazigqaja ngani bomama, siyaziqhenya ngani bomama, siyazikhukhumeza ngani bomama, sifunga ngani bomama bethu abahle. Siyalibonga bomama bethu, bomama bethu siyalibonga, silifisela okuhle kodwa. Obaba zinhloko zemizi, omama zintamo amehlo indlebe umfukula lenyawo. Omama luqaqo luqine nko olumimpo, omama injikimba zempilo zethu, omama imkantsho yempilo zethu, omama ingqikithe bomini bethu, omama imigogodla empilweni zethu, omama ligugu, omama ligolide.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abantu abanengi eZimbabwe bakhangelwe ukuba bazakhalela umsebenzi kusasa, bezihlalele ezindlini bekhonana ngesimo esibi somnotho nokunye.
Siyukhuluma lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.